sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhlaka 21 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abazancintisa kukhetho oluzayo bazabhalisa amabizo abo kumadale enomination court azahlala endaweni zonke zelizwe namuhla. Kambe luzaphathisa na uhambo lukamongameli Mnangagwa emhlanganweni webhanga elikhulu le-Afrika ele-Afrexim Bank kwele Ghana, lapho iZimbabwe ebikwayithole khona isikwelede se-$400 million. Kwezemelika, indodana kamongameli waleli lizwe isisayine isivumelwano labatshutshisi iwavuma amacala ewetheswayo akoqela elokuthenga umbhobho yona isebenzisa izidakamizwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imithethwandaba yenomination court izahlala elizweni lonke jikelele namuhla ibhalisa abantu abafuna ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kuNcwabakazi. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-TCC umnumzana Nelson Chamisa kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa owebandla leZANU-PF bahle bafaka amaphepha abo edaleleli izolo. UChamisa lo Mnangagwa bazancikilana okwesibili kukhetho lukamongameli lonyaka ngemva kokubhuqana njalo kukhetho olwenziwe ngo-2018 lapho uChamisa athi waqilibezelwa. Abancintisa kukhetho lukamongameli bazabhalisa e-High Court e-Harare lapho okuzahlala khona i-Nomination Court. Kuthi abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende bazabhalisa emithethwandaba yabomantshi elizweni lonke jikelele. Abafuna ukuba ngamakhansila bona bazabhalisa emahofisini abomasipala kuzo zonke indawo. Namuhla kulapho ukuzacaca khona kuhle ukuthi ngobani abazancintisa bemele amabandla achiyeneyo ikakhulu abe-TCC ngoba befihliwe leli bandla lisithe lizabethulela uZulu namuhla selibabhalisile. Ibandla lezaphu lona lithi lanxa lizancintisa kukhetho lwamalunga ephalamende lamakhansila alisoze lincintise kolukamongameli ngoba lingelayo i-$20,000 emele ihlawulwe yilabo abancintisa esikhundleni sikamongameli. Sibuze isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube ukuthi kolwabo uhlangothi kumi njani.
Ilanga lalamhlanje yikho lapho esiqedelela khona amaphepha wonke ekade siwabhala amalanga wonke wona la sibona ukuthi abazamela abantu abebadlale MDC bayazilolonga bayazilungiselela. So siyafaka namhlanje amaphepha zikhangelele ukufaka ama-members of parliament angu-210 wonke ama-constituency lama-PR akhona. Ebe singathi silohlupho khona kuma-council ngoba bekungakapheleli sisi kodwa hayi sikhangelele ukufaka inani sibile lingadlula kubo 90% njengebandla le-MDC esibona ukuthi lokhu kutsho ukuthi ukhetho soluqalisile. Sisuka lapha sokusiba yilokhu abakuthi yikarikiriki amabhiza asesemjahweni. Sikhangelele ukuthi siyobamba i-66% leyo esazibekela yona njenge-target njengebandla.
Yebo liza kwenelisa yini ukuncintisa elizweni lonke jikelele Dube njengoba sike salizwa likhala ngokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo iphezulu kakhulu?
imali iphezulu kakhulu lakhathesi asikubona ukuthi indlela eyokuthi amabandla aphikisayo ehlule ukufaka abantu nxa ethe afaka abantu asale engasela mali yokukampena ngoba sizakhangela ukukhetha oludluleyo umuntu bengena nge-$50 kuphela okusho ukuthi nxa sulinganisa lalamhlanje ube ngabe elayo leyo 950 yokuthi ayenze lokhu lalokhuyana okumayelana lokhetho manje kwakhathesi umuntu angavela abhadale leyo mali usala ele mali elutshwane kumbe usala engasela mali yokuthi agaye amavoti esibona engathi lokho kuyasibisela emuva njengelizwe ngoba kuza kwenza ukuthi izikhundla kumbe izihlalo ezenza izinqumo zelizwe kube yizinto ezenziwa ngabantu abalemali kuphela abaningi besale emuva ukuhlupheka kwabayivele bengabayanga kuqhubeke kusiya phambili
kunketho ezedluleyo ezama-by-elections sibone ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ngokunjalo libona liseza ngcono yini kulolu khetho
ukhetho lwama-by-elections aluze lwafana ngqo lokhetho lwe-general election isikhathi esiningi i-MDC asizijayelanga ukwenza kuhle kuma-by-election kodwa senza kuhle kakhulu ku-general election esikunanzelelayo ngokhetho lwe-by-election olwadlulayo yikuthi abantu babengakakuzwisisi okuningi esasikwenza njengebandla kumayelana lekuhlosa ukuthi silethe ukusebenza okuqondileyo kuma-council e-parliament lapho esasilohlupho olukhulu kakhulu ebantwini abasebechiya ibandla kodwa befuna ukuthi baqhubeke besidla ngebandla zabe zidlela kubo council lapha kubo MP lapha behola kodwa bengasayenzi umsebenzi abawuvotelwa ngabantu so ekuzameni ukulungisisa khona ukuthi abantu babengakakuzwisisi okuningi kwakhona kusenziwa ukuthi babeqanjelwa amanga nizakhumbula ukuthi siya kukhetho luka-2018 kwakungilamihlanga ikakhulu eze-G40 abantu ababele mali njalo besenelisa ukuthi batshele abantu amanga bawasapote aze abe ngathi liqiniso kodwa sikubonayo khathesi abantu weZimbabwe isikhathi sesidlule baze bananzelela ukuthi hayi ibandla le-MDC likhona njalo ibandla le-MDC lihlose lokhu lalokhu lalokhu
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora sixoxe njalo locubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya
akuda kwela ama-surprise njengoba sisizwile nje ukuthi kule abanye nje ababe bethembe ukuthi bazazuza isikhundla lesi esokuncintisa beswelakele kodwa siyazi nje phela nxa into intsha lathi siyabe sikhangelele izinto ezintsha baza kwakhona abaningi abakhononayo singathi engxenye kungenzeka ukuthi abanye bengathi hatshi sesizimelela sisodwa singama-independent kodwa bazafanele babekwazi ukuthi hatshi i-politics yeZimbabwe kukalutshwane ukuthi ama-independence abe ephumelele enqoba kodwa kuzakwenzakala nje njengoba into yabantu abaningi awusuze kuswelakale umuntu okhononayo
sesikhangela ibandla leZANU-PF ke lona okukhanya ingani lalungiselela kusese lesikhathi sibona konke kuhamba kuhle yini kumbe lakho kukhona okunye okungaba yingxaki
njengoba sisho ukuthi ibandla leZANU-PF kwakukhanya selilungiselele kodwa phela ngomncintiswano lo kuyanqotshwa abanye bayanqoba kungenzakala lakho ukuthi abanye bengakhonona ngoba phela umthetho kawali ukuthi nxa umuntu efuna ukumela i-constituency njenge-independent abe khona kuzabonakala kuzazuzakala ukuthi abambalwa abeZANU-PF nabo bazakuthi hayi thina sasinqobile kuma-primary elections yikho sifanele sizinqobele sizincintisele sisodwa kodwa angikhole ukuthi kungaphambanisa indlela ehamba ngayo ukukhethwa kwamalunga eZANU-PF njengabantu ababeselungiselele kungaba kulokuthula okuthize hatshi ngokwabantu singakhangelela into engenzeka iyenzeka ngoba vele phela ngumdlalo wabantu lo
singathi uhlelo lolu olokuqhutshwa kokhetho vele luqhutshwe kuhle yini izek kumbe kukhona okunye okungabe kukhube amabandla omabili ukuthi lawo engaqhubi kuhle ezawo inhlelo kuvelela phezulu
amabandla ajiyeneyo aphikisayo o-MDCT o-CCC o-ZAPU vele babe bekhonona ngendlela eyayihanjiswe ngayo ibhizinisi ngezekhi ukwakhulu igwalo elibhalwe amabizo voters roll awusuze kuselakale abantu abakhonona ngakho kodwa nxa ngikhangele ngibona ukuthi inkulumo ezasikhona yazi udade uLinda Masarira lo Linet Mdewe behambe edaleni eliphezulu eliconstitutional court ukuthi bekhalakhala ukuthi izimali ezikhitshwayo ziningi kakhulu kodwa siyazi ukuthi uyena uPriscilla Sigumbu wathi yena akuguqulwa sasala sinjalo abakwenzeka kathesi nje ukungena edaleni nomination court mbona ngathi uhambe kuhle ye kuzakhulukhulunywa nje kusasibona ukuthi indlela abazihambisa ngazo zizaphumelela na kodwa owakathesi asibona amajaha lezintombi zigijigijima la maphepha azo kukhanya belungiselela ukuthi befaka amaphepha abo edaleni elenomination court layo i-Isaac ikhanya yayilungiselele kuhle sibili
umnumzana Rejoice Ngwenya yincwadi ecubungula ezombusazwe kulamakhansila amahlanu eGwanda North athi asetshiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora futhi athi azancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla le-CCC amakhansila la athi akhethwe ngabasekeli be-CCC ukuthi ancintise kungela ophikisana lawo ibandla le-MDC lixotshe amakhansila amaningi nyakenye lisithi asekela umnumzana Nelson Chamisa le-CCC yakhe u-Albert Ncube usipha lolu daba
abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma babalisa umnumzana Stanford Gala ukhansila kaward 1 unkosikazi Zwelibanzi Mpofu kaward 2 umnumzana Limukane Nono kaward 3 unkosikazi Lobukhosi Malila kaward 4 nomnumzana Nkululeko Malumeja okaward 7 eGwanda North unkosikazi Lobukhosi Malila uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC
abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-CCC
ukansila kaward 2 unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esetshiyane lebandla le-MDC
kuthe sokusithi kuyangena i-CCC sahamba ngayo i-CCC even imhlanu yemigwazo yedade siyenza fika isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate
umnumzana Stanford Nkala ukansila kaward 1 omunye wabathiya ibandla le-MDC uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla
uMonzora ubevele engekho visit esigabeni ubekhona nje emaphepheni lokuzothiwa sexotha abanye ngale waxotha labanye ngale but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe sasihlale sasithulela sithi kumbe ha into engalamsebenzi sesisizwa ke seqalisa ukuthi uyasiclaim ayikho
umnumzana Limukane Noni ongukansila kwa 3 uthi bathethele linyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa
kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe ngisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC
incwadi yamakhansila lawa ngokuthiya i-MDC yamelwe ngunobhala jikelelo waleli bandla ezansemandebeleni umnumzana Gilbert Dube kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC ematobo lapho kubikwa kuloku kungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho nokudinga amalungu edale lephalamende sixoxele unkosikazi Duduzi Lemoyo ongumlandeli webandla le-CCC
zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards so sesimangaliswa yikuthi kathesi ikhandidethi isibuya ingumadala boyindebeli cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isi-right uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe ngoba ngeke sivote thina ngeke sivotele umuntu esingamaziyo
esikhulumeni se-CCC ezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi abazancintisa ukhetho bazakwaziwa kusasa njengokutsho kamongameli webandla leli
lezi zikhundla yikuthunywa yikudiployo so nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani ubaba engangithumanga ezitolo nxa ubaba esethume omunye umfowenu ezitolo ibekezela la uza kuthuma kumbe uyethezi inkuni kumbe uyewukhamala imisebenzi mningi imlando mningi ekhona izaba khona
idale le-nomination court lizahlala endaweni ezithiyeneyo zelizwe ukuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka Uthi eZimbabwe selithole isikwelete samadola aseMelika afika phose ingxenye yesigidi 400 million US dollars kubhanga elikhulu laseAfrika African Export Import Bank kumbe iAfrexim Bank. Iphephandaba leHerald libika ukuba uMnumzana Mangutsika utshele intathelizindaba izolo emhlanganweni weAfrexim Bank oqhutshelwa eAccra kweleGhana ukuthi eZimbabwe lilakho ukwamukela limali kuvikile. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye usemhlanganweni lo. Abanye bayabuza ukuthi ngempela itholakele na limali, nanku phela uhulumende ulembali yokumemezela ukuthi usayinelane izivumelwano ezinkulu lamanye amazwe ngenjongo yokuvuselela umnotho, kodwa kusuke kungaphumi lutho. Sixoxelo somabhizimusi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Imphumela yaleyo mhlangano ayikabi ngethokozisayo sibi, nanku ama industries ethu aqhubeka ebhidlika esiya phansi asikaboni okuphumayo kuhle ku-agricultural sector, asiboni kuhle kuma-industries jikelele asibumbela izimpahla, asiboni ukuthombululwa kohlupho lwamandla kagetsi, silokho silohlupho lwamanzi kwezinye indawo, le migwaqo iqhubeka ihlephuka, asiboni sithombululo esithembisa ukubana ilizwe lingathibilika libe sesimeni sokuthi sibe ngabantu abanga-attracta investment, ngoba phela ukuze senze ama-export lama imports kusamele ukuthi sibe le industrial base ele manufacturing sector egcine kakhulu.
Uhulumende ukhala ngokuthi umnotho udilizwa yini osomabhizimusi ngakomo ngoba lifuna anqotshwe kukhetho, okuyinto elilandulayo. Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho baba Ndlovu okumele kwenziwe ukuze kube lobubelo kwezenotho abantu bakhona ukuphila?
Eqinisweni kankomo, umnotho welakithi uqalise ukubhidlika kuvele kungelama-elections ngitsho. Sesekhatshana kulama-elections, ngakhangela khonaphana nje ngemva kwama-late 90s kusiza ngapha ku-2000 umnotho wethu uqalise ukubhidlika. Uhulumende okumele akwenze yilokho okuthiwa yikulengisa i-carrot. Sithi thina abumbe sithi i-attractive investment climate in the country. Lokho angakwenza ngani uhulumende? Kumele abone ukuthi ezamandla kagetsi ziyalungiswa kwenzela ukuthi laba abaku-productive sector abasebenzisa amagetsi bangagcini belendleko zokuthenga ama-diesel generators, ngoba kuyindleko yona leyana elomthelela ekuthini intengo zezimpahla zibanganani. Uhulumende kalungise ezamanzi, ukusilela kwamanzi kancedise kakhulu kwezokulima kwe-agricultural sector, abone ukuthi uyafaka ama-irrigation systems kanye le-tillage program kubalimi labe sithi thina ama-communal kumbe ama-peasant farmers, abe le-tax regime ezakwenza ukuthi khona abantu bangalahlekelwa kakhulu kundleko zemali abayizuzayo, abuya kume kumbe ehlise njalo lokho esithi i-customs duty, i-tax regime, o-VAT, value added tax, abone ukuthi uyehlisa kwenzela ukuthi abantu bahawukele kuzohlanyela izimali. Abuya njalo akhangeleze communications, indleko ze-internet connection kanye le-cost ye-data, yizinto embona ngani ziyimgoqo ekuthini abantu bahlanyele kumbe baqhubekisele amabhizimusi abasebenzayo. Abuye njalo uhulumende afake umgoqo kweze-corruption. Kukhona-ke lokho esithi ngama-illicit financial outflows. Imali ziyachitheka elizweni, eziphuma kwezenjiwayo imali ziyachitheka elizweni ngendlela engayisiyo. Uhulumende kaqinise isandla somthetho ekuthini khona i-corruption ingaze yaba khona. Ngaleyo ndlela mbona ngani umnotho welizwe uzajibilika ube sesimeni esiya ebungcweneni, singaze sagcona labo abarana amabhizinisi. Kanti-ke uhulumende nguyo lo mlando wokuthi alungisise umkhathi wokuthi kusebenzeke kuhle kulabo abaqhuba amabhizinisi.
UMnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi futhi uyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usesungule uhlelo lokwakha ikolishi leplumtree polytechnic college. Iphephandaba leli lithi kulezakhiwo ezimbalwa eseziphela ukwakhiwa. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe lizaqala njalo ukuthengisa izithelo zeCitrus kweleChina kulandela ukumiswa kwaloluhlelo. Lokhu kwaziswe ngumeli weChina eZimbabwe izolo ngemva kokuhlangana lomsekele kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7 okhulumayo uJemoyo ngajabula le audio mayingafundo. Siyezwa lama kukhulunywa ngemali yaseZimbabwe mayisiqathanisa ledola leAmerica. Maso kuthiwa isisidi 1000 ngedola. Nge ngibuza ukuthi kathi abantu bezanuPF ma bekhampena bakhampena bethini ngemali. Kodwa bengabanye abantu ube baba lenhloni lama besiye ebantwini naye lokhu kuyayangisa. Ma kuyathiwa i-3000 i-$3 yini yona le bakubiza bathini ma bekhampena? Hhayi okunye ukuthi bafake bebe leqiniso ma.
Studio 7 njani? Lamagqwetha lawa bathi abantwana kumelanga bangene emabhawa abangabophuma into abangazizayo ukuthi bathini. Abantu bangene emabhawa nje ngenxa yelokhu ze niyendlala. Abalungisisa umnotho kube le zinto eziright elizweni ikho bazabona khona ukuthi lokhu kurongo lokhu kuright. Kathesi ilizwe imali njalo bona babhizi babheka abantwana under 8 bangangena emabhawa. Badleni abantwana babengangena emabhawa. Abakwazi into abayikhulumayo lawo lamagqwetha lawa labo-professor labi. Bakhuluma into abangazi. Abayekele abantu benze into abayenzayo ibanika imali ukuthi balale bedlile. Ma befuna ukulungisa ilizwe abalungisa umnotho. Akwalibona ngaphi ilizwe lesi into esithenga nge-20,000, 10,000 kuyini khona lokhu? Inonsense enjengayona le. Kambe ma ufuna ukuyathenga into yelokhu ze into ye-$50 uthala imali ngesetsheni. Uyithala kanjani imali yakhona? Labo khathesi bathi ilokhu ze i-government ithi i-announce ama-fees abhadalwa ngamalokhu ze ngabantu abafuna ukuvotelwa. I-announce ngama-US dollar. Waye nga-announce ngamabhondi lawo. Sizuthi uzawabiza wathini? Studio 7,
Studio 7, siyabona indaba zenu, siyabona indaba ezinhle. UChris Gande, uMtungamini, siyalubonga ngoxhaso lwenu lokusinikeza indaba ezimnandi ezeZimbabwe. Siyacela abantu abasekhaya, mpela abasekhaya, sivoteni. Sikhiphe umbuso khona, sikhwele kanzima abantu. Especially esigabeni sakithi khona fana esigabeni seMatopo, kuBokhezi, eHovi, eGwanda, ezitolo zakoChaka, kuBidi, kubantu banasizamele ukukhipha inhlangano yobuswayo kwase sifake i-CCC, sifake i-CCC, sifake i-CCC, ingene, sike sibone utshintsho.
Studio 7, ngabe linjani? Ngihlile ngiwele phezu kodaba vele ngokwalo. Hhayi, ngiyayizwa izwana ukuthi khona yena eseyiqedile ngakho konke. Akusekho okunye basakulungisayo. Baqedile ngoba vele bona abantu abangamatsotsi. Amatsotsi vele into yawo ayiqeda sipitinyana ukuthi khona abantu bengafuni ukuthi khona vele isitsotsi sawo basidlala ngasiphi. Okwamanje siphila singaphandle kwamazwe. Ngendaba zeZANU-PF le siyafunda, asitholi umsebenzi emakhaya. Uyafunda uthole lo umsebenzi wakhona ubhadala imali engafiksi ngaphi, engancedi ngakuphi. Manje siphila ngaphandle kwamazwe, siyadubeka singaphandle kwamazwe, but ilizwe lakithi likhona, libuliwe yiyo leZANU-PF yangkhona le. Mina angazi ukuthi nayo leZANU-PF yakhona umuntu ovele wayibumbayo wayicabangeni, ngokuba okwamanje livini labo beZANU-PF bangkhona bathi bayivotela, abanye bayalamba babulawa zindlala emakhaya. lapho izasiyephelela kuphi lento yezani PF le abake banikeza abanye chance ukuthi khona ukutshintsha kuphi lapho utshintsha khona ngoba vele ivele ihluleke eqaleni isocha yamakhiwa manje uma waxutsha ikhipha umuntu lengqondo ekhaliphileyo wena usala ufuna ukuyenza insimu yakho yokulima udle wedwa iplus umlungu wayelima ufake ukudla kuma-GMBs isizwe sonke sidla sisuda siholiswa ukudla konke lukhanso kwachabalala indaba yezanu PF mina vele uma likhuluma ngendaba yezanu PF futhi ngangiyahlaza ngoba ukudla konke kuhle kumempinjeni vele yabona
salibonani kustudio 7 hayi thina siyaphila mina ngubaba obuya lapha enkayi umpofu ngiyayizwa indaba yezanu PF ethi khona isilungiselele ukuwina ama-election abathile ukuthi ukukampena bathi ukuwina ama-elections bathi bona sebewinile vele zingakabekwa nje sebewinile kambe bayakwazi ukuthi bakhuluma labantu abadala abantu abacabangayo abantu abaphilayo oloke baphila kusukela mhla izano ithatha ilizwe ngoba mina ngeke ngithi ukuthi ilizwe likhululeka ngoba likakhululeki lamanje mhla izano ithatha ilizwe lifake esikhwameni sayo bacabanga ukuthi singabantwana yokuthi bazosikhohlisa basitele ukuthi bona isebewinile bengakavili kucampaign so ukuthi ukuthi babona ingathi bona thina siyizithutha zokuthi asikwazi ukuthi kufanele kwenziwe njani behlulekile kwakho imigwaqo behlulekile ukuthi kube la maphilisi ezibhedlela khona manje bona bathi bawinile yini abayizoyenza abehluleka ukuyenza nge-42 years abasazoyenza nge-5 years leza bantu bezimbabwe sicela livuke bakithi libone indlela eqondileyo votelani noma yiliphi bandla kodwa ngokuya ngokucabanga kwami ngabe kuthiwa kukhethwa nje ibandla elilodwa kuvotele lona kukhitshwe izanu bakithi sahlupheka emhlabeni
Studio 7 basakazabalaleli njani hayi mina ngiyaphila hayi ngingasiphakamisele amasokisi bathokaza abahla solufikile ukhethu siyosiphakela amasokisi sivote phela sivote bathokaza abakhansila siwafakela phaa eblawayo yonke indawo sifakela abakhansila yethu khethu solufikile gqinani mathokazi gqinani bathokazi ukuthatha imithakazi yethu ngiyabonga
Sanibonani kustudio 7 kanti thina wethu ama-voice note nizavula mhlazana kutheni yimi undlovu etsholotsho lapha emakwakweni ngicela ukubuza kini ngoba sesilama 2-3 years sihlala senda ama-voice note lingavuli kukanti ngisesegoli le sasile-live talk leyana esasiyifonela ngabo-8 ebusuku sikhulume nani sikhulume lomphakathi wonke lozulu jikelele khathesi sokuyindaba yakonokwama-voice note hayi lokhu kungcono likuvale lokhu
lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona nge-WhatsApp lawo emlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika indodana kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden uHunter usevumelene logatsha olubona ngokutshutshiswa kwamacala ukuthi uzavuma amacala amathathu awetheswayo aphathelanelo kungahlawuli imithelo yakhe ngemfanelo kanye lokuphatha isibhamu yena esebenzisa izidakamizwa umsakazi we-Voice of America uthi uHunter uzavuma amacala amabili awokwehluleka ukubhadala imithelo ye-federal taxes ngesikhathi esifaneleyo ngomnyaka ka-2017 laku-2018 Icala lesidakamizwa lona lisukela ekuthini ngo-2018 uHunter wathenga umbhobho waqamba amanga kwabamthengiselayo esithi akasebenzisi izidakamizwa kodwa esazi mhlophe ukuthi wayesebenzisa i-cocaine. UHunter yena oleminyaka yokuzalwa engama-53 ubikwa engasoze apike kodwa ulakho ukufakwa phansi kohlelo olumfakela imigoqo yokuthi phakathi kweminyaka thize kumele aziphathe kuhle engadali amacala iprofession ngesingisi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamilinkomo lithone kuhle.